sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngesonto mhla ka 14 kuzibandlela 2024 Cape Story. Endaba lezethu lamhlanje.
Lokhu kuyinto yobuhlungu ngoba ukhetho lwabantu soluphelele emakhoti, izikhalazo zabantu seziphelele emakhoti, kumele ziphelele ephalamende.
Abaqotshiswa ngumnumzana Sengizo Jabangu kumakansile bakhangelelwe ukuya emthethwandaba kusasa.
Kunama-councillors aseHarare, u-Ian Magoni nabanye abahamba enkantolo besithi bona indlela abaqotshwe ngayo ephathini kayisondlela efaneleyo, njalo ukhetho lolo olubuyayo akumelanga lube khona ngenxa yokuthi indlela abaqotshwa ngayo ayisiyo ndlela efaneleyo.
Ikhotho likaJabangu lithi baningi abahambise uJabangu emthethwandaba. Abajabakala ngokungaphiwa izikwelete zokusungula lokuthuthukisa amabhizimusi. Zalethulela ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Abaqotshiswa ngumnumzana Sengizo Jabangu kumakansili bakhangelelwe ukuya emthethwandaba kusasa. Igqwetha likamnumzana Jabangu uNqobani Sithole uthi baningi abaqotshiswa nguJabangu abathi wenza lokhu ongekho emthethweni. UJabangu othi ungunobhala jikelele webandla Citizens Coalition for Change waqotshisa amalunga e-CCC kudala lephalamende lakumakhansili esithi mangena ngudlu. I-CCC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa ithi uJabangu ngalasikhundla kubandla leli. Akesizwe uSithole exoxa ngokuzakwenzakala edalele hayikhodi kusasa.
Kunama-councillors aseHarare, u-Ian Magoni nabanye abahamba enkantolo besithi bona indlela abaqotshwe ngayo ephathini kayisondlela efaneleyo, njalo ukhetho lolo olubuyayo akumelanga lube khona ngenxa yokuthi indlela abaqotshwa ngayo ayisiyo ndlela efaneleyo. Indaba yangikhona iyazwakala kusasa ngo-2. Thina sithi hayi, nxa kuwukuthi iparty isiqotshile, njalo su-challenge ukuthi siqotshwe njani, ibhiza selagijima because ukuqotshwa ngoba le vacancy siyaze yadeclare. So it's an argument emthethweni esithi it has been overtaken by events ngoba ivacancy ya declare i-election is due, so baphuza ukukwenza lokho.
Singathi ke indaba yabo Ostalo Siziba labanye imi ngapho komanje?
Sesifayilile njalo amanye amaphepha akhangela OMP, ama-senators, lama-councils asebenzisa ibizo elithi CCC ukungena ku-nomination. So sesifayilile amaphepha ukuthi hayi bona abakafuzanga amabizo ababe khona ku-ballot paper njengokwayenzakala kulani ama-first records ayenzakalayo. So in short ukuthi i-litigation yona ngokwayo sesikhuluma iqiniso in this particular case or cases ayiso nto engancedisa. Into engancedisa ukuthi abantu bephathi inye bahlale phansi balungisise ama-defenses, kodwa uzathola ukuthi abantu babe enjoya kulabanye ababa ngama-casualities belokhu beqotshwe ephathini ukuze siyenza kusekwa njalo.
Umnumzana Nqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengizo Jabangu kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Gift Ostalo Siziba labanye bakhe abalakho ukuvinjwa nguJabangu. Sixoxe lomnumzana Bashir Sibanda wayemele iCouthback edale lephalamende wavinjwa nguJabangu ukuba angene kukhetho olwaqhutshwa ngumpalakazi.
Lokhu kuyinto ebuhlungu ngoba ukhetho lwabantu soluphelele emakhoti, izikhalazo zabantu seziphelele emakhoti, kumele ziphelele ephalamende. Uzakhumbula ukuthi u-Ostalo Siziba labo Honorable Chibaya, you know, labanye abeseke labezwimba bakhutshwa bona bavotelwa ngabantu, ngoba sonke siyazi ukuthi amakhoti lawa vele alawulwa yizanu. njalo nxa indaba enje so isiye court sikwasizana izayenza ini uMathanda so kusuka kuye kubuhlungu ku democracy kusuka kube kubuhlungu kithi kodwa siyaqhubeka silokhu sisilwa ngobunjalo
indaba umnumzana Siziba labanye bengangena ngaphela kukhetho lolu bezimele babasibani
osiziba bangene bemelele i-Citizens Coalition for Change ngoba bathi bekhethwa mhla ka 23 August babemele i-Citizens Coalition for Change njalo lokhu yisinqumo esathathwa lilunga eliphezulu kakhulu elephathi okuthiwa yi-Citizens National Assembly ukuthi abantu kumele beme beyi-CCC so osiziba labanye abanyontisayo batshengise ukuhlonipha iphathi batshengise ukuma lo-President Chamisa batshengise ukuma labantu beZimbabwe ngalokhu asethe bakwenza so asonto eyaba liphutha kumbe yenziwa ngemisteki hayi yinto ebalulekileyo eyenziwa kakuhle so sikhanyelela ukuthi hayi xa ngihamba kuhle nencintiselo yi-Citizens Coalition for Change babuyele ePhalamende.
Kutshoni kuwe baba Sibanda njengoba wena ngomunye walabo abavinjwa ngumnumzana Sengezo Jabangu?
Kimi awuzange kunyethuse ngoba mina ngandlezi ngisaziyo ukuthi nonyaluyiswa siyaluyiswa silibandla. Uzakhumbula ukuthi thina vele i-election leli lika 23 August 2023 asizange sivumelane lempumela yalo ngoba kulobugwelegwele obenziwayo impumela kayiphumanga kahle upresident advocate Nelson Chamisa wanqoba u-Emmerson Tambo Mnangagwa kodwa ke akasagcotshwanga ngendlela ehiyo istruggle sethu ukulwa kwethu bekungekho ephalamende kakhulu but besilwela ukuthi iZimbabwe ibe sebantwini ithathwe ngoba athi silizwe selisemakhoti ilizwe selisemabharakini ilizwe lisebantwini abalutshwana.
Lo ngumnumzana Pashos Banda oyemele iCouth Park edale lePhalamende sixoxe laye ekobulawayo. Abatsha bathi abayitholi imali enikwa ngamabhanga adlelana lohulumende lamanye eyokusungula lokuthuthukisa amabhizimusi. Bathi kukhanya ngazani imali iphiwa abasekela ibandla leZANU-PF hathi abaphikisayo. Omunye wabakhonona ngokuswelakala kwezikwelete ngumnumzana Decent Collins Bajila omele iluveve emakandeni edala lePhalamende.
Umnotho welizwe awumanga kahle, abantu abatsha abafundile bahambile ezikolo balabe ulwazi olungabathuthukisa kodwa ayikho imali nasemabhenki imali ayitholakali inengilayo. Ngedinga ukuthi kube lesibambiso i-collateral ngesilungu abantu abatsha kabanayo. Kathesi lezinye inhlanganiso ezingabe zikhona zikweledisa imali nazo zingathi zimile ngoba azikhanyi akukhanyi ukuthi umnotho ume ngaphi njalo uqoqe ngaphi. Abantu abatsha kabalandlela zokuthola izimali zokuthi basungule amabhizinisi bazimele bodwa.
Yes, jala ukuzwa kuthiwa abahambe emabhanga baye ngaphi ngaphi sokule youth lokhu lalokhu akusebenzi kathi konoko.
Ikhona i-Empower Bank kodwa imali ephuma e-Empower Bank iphuma inengi layo iyimali yakulona leli lizwe njalo ukuthi itholakale ithola abantu abalutshwana kakhulu. Kulamahungahunga futhi athi imali le ingathi itholakala ngokuthi abantu babe lehlangothi lezombusazwe kube kanti abantu abatsha badinga ukuthi imali beyithole kungelani lokuthi kwezombusazwe banakanani. Wona lawo mahungahunga sisawacubungula sikhangelele ukuthi ikomiti lePhalamende likhangele ngezabatsha lizasinika i-report yokuthi kungabe kuliqiniso na ukuthi imali le iphiwa abantu bona labo abalutshwana abaphiwayo bayiphiwa kukhangelele uhlangothi lezombusazwe abakulo.
Sizengazani kuthiwa ke abatsha bayehluleka lokwenza lokhu kuthiwa ngama-project proposal yinko bengatholi imali le ngabe kuliqiniso khonokho?
Kulona iqiniso abantu abatsha baseZimbabwe lokho okwenza ama-project proposal yikho abakwaziyo abakufundeleyo inengi labo yikho sibona nxa bethe benelisa ukuya kwamanye amazwe kusiba lula kakhulu ukuthi bathole imisebenzi kusiba lula kakhulu ukuthi yenale imisebenzi yokubhala ama-project proposal bayithole. Akungeke kwaba liqiniso ukuthi abantu abenelisa ukubhala ama-project proposal umhlaba wonke kodwa nxa kuthiwa bebhale i-project proposal yebhanga laseZimbabwe kuyabesila angeke kwaba liqiniso lokho abantu abatsha bayenelisa ukubhala.
Ye kuthiwa abanye abayitholayo bahle beyijayela esikhewini bayijayiva sibili umuntu akholise azidlele liqiniso lokho?
Kakhulu kakhulu lokho kuyatholakala endaweni eziningi. Abanye badinga imali bethi yena ufisa ukuthi ayeyenza ibhizinisi mhlawumbe lokulima abesethola ukuthi okuyikho kuletha imali masinyane iphenduke yikuthi athenge i-Honda Fit abe le-tax achovise etawuni abe sesenza njalo iningi laleyo mali abe seyitshayela esikhewini abanye njalo futhi siyasizwa amahungahunga okuthi usayithathe injalo iy'mali ayelobola imali elotsholo esebenza ukulobola ayiphenduzi bese kusenza ukuthi angenelise ukubhadala ebuyisele ebhange khona lokho ngokunye kwezinto esake sizive sikhangelele ukuthi abe-youth fund abe-empower bank bazancedisa ikomiti lephalamende elikhangele ngezabatsha kuma-investigations endaba ezinjalo
umnumzana Decent Collins Bajila ngomele iluveve emagandeni edale lephalamende sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu PF
abantu fanele bakwazi ukuthi izimali lezi uma beziphiwa awuphongi ukuholiswa njengomuntu uthi uyaholiswa imali kuba nemithetho eminye ekhona engathi sizoba njeyedinga imali kuyukuthi kulenhlelo eziphiwa nguhulumente kufunakala imali kukhona enye okufana ukuthi umuntu awugcwalise ukwenzela ukuthi kubonakala ukuthi ngempelampela ngumuntu ofuna imali yokuthi isebenze abanye bazafuna ukuthi khona kuphi imali kahulumente ngifuna ukuthi ngenze umhlelo akayenzi le-proposal akuyona iphepha wokhele ukuthi uma umuntu kuwenza lekhonale lapha ngizama ukuthi bakuzisiyayisa abantu uma wenza iprojekthi yakho ikhanya abamabhenki nalaba abasebezemali yibo abakuhlizisisayo izamthetho iyabe ingasikho khonapho abantu abaningi bayokuthi sowunemthetho oyihonawulayo ukuthi wena nawufuna imali yokuthi yenze lokho kufanele ukuthi igcwaliseke okufunakalayo so abantu balokuntu kube ngama-shortcut akungeke kube nama-shortcut ezintweni ezintweni ezamapolisi kuyafanele ukuthi umuntu wonke angene ngendlela yona leyo njalo nje angazelizwe nokuthi amabhenki bafika bakule fomu ekugcwalisela indicate ye-portal part akikho ikhethe ukuthi uyayezimbabweni ushiya ngaphi kuthisi bani kuyiphi indawo ungenze ukuthi uqualify ukuthi ithole imali
ukuze ube lohlelo lwakho oluhle ukuthi uhulumende akunike imali kumele wenzeni ukuloba lokho kuthiwa yi-project proposal uqala ngaphi kusiya ngaphi
ya ngibona ngani khona bata kuma njengoba ngitshile ukuthi kulesebenzi kahulumende idaba indawo yonke okuyikubanenga kule project ethize oyifunayo ngaba yi-farming okuthi ufuna uyenze i-farming kumbeufuna uyenze imali kulama-ministries avele ekhona okuthi ungahamba khona ngale kuneminithi ezikhona ezigcelisa abantu ukuthi ngakufuna ukuthi udale i-proposal ikhona nezemining uyenza lokhu nalokhu nalokhu ngakufuna ukuthi udale i-proposal ikhona nefamily uyenza lokhu nalokhu so naleyo ndlela mboni kami abantu abasebenze ingathi imisebenzi yakhulumente ezikhona endaweni yawo yabo futhi eminye into umuntu angayenza iyodinga abantu abakufundelayo ukuthi benze ama-business proposal program ukuthi kungaiiraitings ukuthi wena nawufikile lapha uthi ukuthi kade ngikwenza lokhu nalokhu bazawuqelisa uwenze ukuthi into yakho iphume ibe sobani
asithi-ke siyitholile imali pho kumele abantu bayibambe njani imali yeni leyo yabe siyitholile phela abanye bayayijayiva abanye uzokuthiwa-ke sebhadale amalobolo kumbe into ezinjani
yikho phela lapha ikhisitshokhona ukuthi kuwafanisile lolwazi angithi ngafana kifomulana yakho ukuthi imali ezayibhadala njani siwaqinise emuntwini empheleleni awuzahamba ebhenki uyethatha imali usuyoyidayiva umuntu uyelobola ngayo ayisiso sizathe njalo kufomu yakho yakuyisayinile kuyabe kungekho konke khonoko kuyasho ukuthi wena imali leyi uyithatha iyimali endala ukhanele ngenyanga kumbeakuthi imanti yakuthenze imali endala ngiyabhadala ama-interest ami kumbe ngiyabhadala engu-owayo kuma kwabamboleke imali ngemali endala khona kodwa kuyatsho yikho ukuthi khona abantu abacalenza iphepha ezakho ungakayithatha imali yona kuthi baze bakuphe indlela ukuthi mansi imali bazelandlela i-business proposal uyabe uyifake etafuleni kodwa ngazuzathatha imali liyana uyoyidla anse kuyivula lokuyana njalo nje kuyabe sofuna ukuthi emuntwini ohlakaniphileyo ukwazi ukuthi kulakho phela ukuthi ungabe thisha laphana ngokuthatha uwehlule ukubhadala imali njani imali zama ngezokuthi zikhiphe kuhle uyibisela emuva lapho uthethi khona ukwenze ukuthi abanye labo bayithale
lo ngumnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu p f sixoxelayo eseyinsiza esabelweni seMatabeleland South singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane batshengisela emgwaqweni abantu kwele Israel besithi kumele kuhlengwe abathunjwa iHamas inyakenye kulabantu abangama-22 abefele emgodini kwele Tanzania kulandela ukuna kwezulu elikhulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters. Ngokwamanje soku isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Sihlangane zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Yimi untungameli Nkomo. Namhlanje silomnumzana uVusani Sibanda.
Sibonge babuNkomo labalaleli. Engiliphathele khona namhlanje nanku. Namhlanje ngizathanda ukuyisibheke encwadini Nceku zikaThixo. Deuteronomy 18 verse 18. Uthi mina uNkulunkulu ngizophakamisa umprofeti phakathi kwenu ofana nani okhuluma njengani. Amazwi ami ngizowabeka emlonyeni wakhe. Lokho yabe kukhuluma yimi uNkulunkulu engiyobe ngikhuluma lesizwe. Nceku zikaThixo ngamanye amagama o ngamanye amazwi uthi ngiyophakamisa umsindisi phakathi kwenu. Lokho yabe kusho yimi uNkulunkulu ngiyabe ngisebenzisa yena ukulisindisa. Masibuka ezinye inhlanga lake Asia bekama China abambene ayinto eyodwa ayathandana ngoba basabambelele kundlela zabasindisi babo obhuda. Basahamba through kuspirituality sabo esibakriyethela amasiko abo. Ubheka amaNdiya bahlangene bayinto eyodwa bayazwana bahlangene bayimbumba ngoba basahamba kundlela zabasindisi babo oKrishna lakuspirituality sabo esibakriyethela amasiko abo. Lamajuzi kunjalo basahamba kundlela zokhokho babo Davidi basabambelele kuspirituality sabo esibakriyethela amasiko abo. Ubheka lama-Arabs kunjalo basahamba kundlela zabasindisi babo oMuhammad lesu spirituality sabo esibakriyethela amasiko abo. Babambene yikho babona ba-powerful bayathandana noma ungazuhlangane nom-Arab kuphi akukho mehluko bayafana bayazwana. But buka thina Africans sidivided hlukene asithandani. Wonakala kuphi umuntu omnyama ukuphi lapho kwamosheka khona 1737 kufika kwama-missionaries. Into abafika bayenze Africa bafika kuqala basicolonize kuspirituality sethu nakubasindisi bethu. Kwaba lula ukuthi basicolonize physically ngoba umdali ufinyelela esizweni through abasindisi laba abaphakamisile abaprofeti laba abaphakamisile kuleso sizwe uma through labo abaphakamisile la spirituality sabo. So thina safika sakolonize kulapho okwalahleka yonke lento umdali wasifulathela lezi dalwa zethu zasifulathela. Namhlanje masibuka umuntu omnyama ngani uyena yena wadalela inhlupho kwadala utabe isiqila zazo zonke inhlanga. Lapho esikhona khona sihamba khona kasifunwa bantu abamnyama. Kodwa bona mabephakama zonke inhlanga ziyamukelwa. Kodwa thina kathi donke sihamba inkingi ikuphi lathi sidalwe ngumdali. Inkingi ukuphi lathi singabantu abanje sidalwe ngumdali. Inkinga sasuka kuspirituality sethu sasuka kubasindisi bethu kade bethunyelwe kithi sakolonize. Uma singakazikhululi kule colonization sabuyela kuspirituality sethu African indigenous spirituality sabazi laba abayimediator between izwe lomoya nathi. Akukho lapho esiya khona, akukho lapho esiya khona. Singathandaza, singazila, singambiza umdali njengoba siyathandaza siyazila. Kodwa umuntu omnyama kayindawo, umuntu omnyama sihlukanisiwe nomdali through ama colonizers. Sisa anti-colonization kuspirituality sethu. Uma singakhulula osizikhulule sibuyele kuspirituality sethu ngendlela okukade beyiyo ngoba kade be-powerful. Lathi siyobuyela sibe powerful sifanele ezinye inhlanga. Lathi siyobuyela ezinye inhlanga zikwazi ukusihlonipha njengoba lathi sihloniphe ezinye inhlanga. Sibone ihloko engunaphakathi yemfihlo yokhokho babe-powerful okhokho ngoba babexhumene nawe babeyazi i-hierarchy babebaza kukhokho abasindisi babo abathunyelwe kubo babebembelele kuspirituality sabo esasibakriyethela amasiko abo. Yikho babephofula saphuma dali through ama colonizers sisa colonize gili emoyeni asiko free emoyeni uma sakukhulula sabuyela lati siyobuyela sibe powerful sihlonishwe umhlaba wonke njengezinye inhlanga singathi siphinde sibe isigcila sezinhlanga sibonge sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomnumzana uBusani Sfanda. Tiyani indlebe njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Mkhululi Jele okhokhela abatsha bebandla leMthwakazi Republic Party. Siqale ngokumbuza ukuthi kuyini okwamenza wangena kwezombusazwe.
Ekukhuleni kwami kangizange ngibe leqiniso lokuthi ngifuna ukuba yipolitician. Kodwa engingakusho ukuthi bengingumuntu othanda ukubala kakhulu. Namanje ukubala ngiyakuthanda kakhulu kakhulu. Into eyiyo engenze ngagcina ngisiba kupolitics ukuthi manje ihamba kuyo yonke inkinga engihlangana nayo manje izivuzo ukuthi kanti ngaba phakathi kwenkinga enje. Impendulo yami ingikhomba ukuthi inkinga le imbangela inkinga yami yipolitics. Yikho okugcine kungenza ukuthi ngicine ngisiba phakathi kwepolitics ngoba ngifuna ukuxazulula izinkinga engiphakathi kwazo. Kungasinkinga ezihlupha mina ngedwa kodwa kuzinkinga engizibona zihlukumeza wonke umuntu omutsha lomdala wasemathebeleland komthwakazi. Ngoba manje ngizibuza ukuthi kanti ngadinga umsebenzi ngangawutholi sibi sendaweni yami lapho engizalwa khona engazakala khona ngingawutholi lowo msebenzi. Ngiyubona konke lokhu kuvangelwa ukuthi yipolitics. Yikho kwagcina kungenza ukuthi no angingene lami kupolitics so that sikwazi njengabantu bakomthokazi bemathebeleleni leMidlands sithole sikuthi political power ngoba into esilahlekele esenza sibe yizichaka sibe indawo yokudlalela bekhwele behlele abokuza phezulina kwethu ukuthi kasihlelayo into okuthiwa yi-political power
njengosakhulayo okwezombusazwe njalo okubukhokheli bebandla. Yiziphi izinto olesifiso sokuthi ube uzifeza kuminyaka elandelayo?
Engikulangazelela kakhulu lengulokothayo ukuthi ngibone abantu bakithi bekhululekile lezindini zabo zihlonishwa kuyibo abaphetheyo kuma institutions. Masikhuluma ngezomhlabathi abanikazi bendawo kube yibo abayenza iland parceling benikezana ngokuhlala.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Mkhululi Jele okhokhela abatsha bebandla leMthwakazi Republic Party. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube, sike sizweke ezamasiko.
Singana masiko wenziwe manje ngelo baba mkhulu.
Lezo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa namhlanje lo mnumzana Mpuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu. Sikhangela ke lokho kuzakwenzakala lonyaka ngesikhathi kunanzwa ezamasiko. Ake sizwe ukuthi uNgwenya uthini ngodaba lolu.
Ngiyabingelela babuDube, ngibingelela abasakazi bethu bonke, ngiphinde ngibingelele nabalaleli bethu beyomsakazo wethu weStudio 7. BabuDube kwezamasiko thimina lo nyaka noma nje kungakaphumi ikhalenda lethu elingokuthi elisemthethweni esingathi thina eli-ofishali. Kodwa ke ngathi nje mina engakusho ukuthi izinhlelo zonke ezaqalwayo eminyakeni edlule esizibone ezinye zisiba zisiza ngamandla kulomnyaka ophelile sizazama ngayo yonke indlela ukuthi ezinye ziqhubekele phambili kakhulu. Lapha njengoba lalizwile ngisho nenkosi igcizelela ekutheni isizwe masibambane, kuzaba khona khona lokhu kugqugquzelwa kwabantu ukuthi babambane babe yimbumba. Okukhulu futhi esikugcizelelayo ukuthi abantu bengazikhohlwa ukuthi bangobani. Ngokugcina amasiko enu, lokho kwenza lingazikhohlwa ukuthi lingobani, lokho kubizwa kuthiwa i-identity. Yilokho esizokugqugquzela ukuthi abantu bakithi baqhubeke futhi bekwenza ngokubambana njengezinye izizwe.
Ye, okunye ke baba Ngwenya, ubona ngazana kuyini ongabe kuzayenziwa lonya?
Kuba yimikhosi le esinokuba layo lapho kuhlanganiswa khona isizwe sibizwe ndawonye. Kukhulunywa kakhulu ngembali yesizwe sakithi, ngobuhlakani bamakhosi akithi, ngezibindi nobuqhawe bamaqhawe akithi ayengamabutho ayevikela isizwe bezidela izimpilo zabo.
Kwezamasiko namhla besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko
kwezamasiko.
Lezo-ke ngezamasiko sasihlanganeni njalo ngefike ezayo khonapho-ke sixoxa ngezamasiko. Kwezemidlalo, iqembu leNigeria libe ngutshikile obhanqa 1-1 lele Equatorial Guinea emdlalweni wesibili we-Africa Cup of Nations odlalweni namhla kwele Ivory Coast. Ele Mozambique linqikelana kwamanje lele Egypt. Kusenjalo iqembu leSenegal elizadibana leGambia liqala kusasa umkhankaso walo wokuvikela isicoco se-Africa Cup of Nations. Umncintiswano we-AFCON uqale izolo lapho iqembu le-Ivory Coast linqobe eleGuinea Bissau nge-2-0. Emdlalweni wokuqala lo,
akule baningi abakhangeleleyo ukuba uza kwenza izimanga umdlali olodumo uSadio Mane labanye bakhe emdlalweni omelelwe ngabantu abaningi. Osakhulayo olandela imidlalo leyo uQueen Siphakathi uthi ukhangelele ukuba iqembu leSenegal lizitholele kalula imiklomelo emithathu emdlalweni walo wokuqala wesibaya sikaGroup C.
Senegal versus Gambia, hayi Gambia vila nje imelele Senegal just because nequality layo iSenegal kuyabomane abantu abane-experience ebhola yaphesheya overseas, so vele nje enza i-overpower ini eGambia. Nakusongenzeka futhi ukuthi iSenegal inzithele i-title yayo isenzayo vele engqeqa njeama-defending champion.
Komunye umdlalo wesiba sikagroup C, iqembu leCameroon lizadlala leGuinea, njalo itai Pablo Matandi othakazelela umdlalo wenguqu uthi eleCameroon yilo elizanqoba.
Mna so far mbona ngani iCameroon versus Guinea, iCameroon iyawina okwakathesi, but angithi ukuthi iyathatha icup okanye kwakusasa ingawina, ingayibhejela sele.
Wona umncintiswano we-2023 Africa Cup of Nations uqale izolo lapho iqembu le-Ivory Coast elitshaye leGuinea Bissau nge-2-0. Wadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors Ronald Gidiza Sibanda uthi abadlali beqembu le-Ivory Coast bahle balahlela kathana uvalo ngokunqoba abakwenzileyo lokhu.
Nxa lingama-host usually i-first game iqakathekile kakhulu ngoba iyalinga i-confidence front of your fans, lithole i-result. So kathesi batholile 3 points going into the next game, confidence is high and badlale kuhle and they deserve to win. Ekugcineni i-game liyanibingeyabo, so I think for them i-advantage ngoba 3 points and they are at home, amafans abekhona, so advantage to them.
Wadlalela iqembu labesifazane le Mighty Warriors uNokuthula Maron Dlovu, laye uthi ukunqoba kweqembu le-Ivory Coast emdlalweni wokuqala kuzakhuthaza labalandeli bomdlalo wenguqu kulelo lizwe.
Ukuthi ama-West win the first match kuqakathekile kakhulu, kuyabanika i-confidence yokuthi they can win the cup. Then lama-supporters ku-country yabo baba lamandla okuthi behambe beyabasupporta every day nxa bedlala igame basebenzi.
Umqeqeshi weqembu leSheshamu Mulizwe Sweswe uthi kusasemasinya ukuba kuhle kuthiwe iqembu le-Ivory Coast lingaphakamisa inkezo ngoba kulamaqembu angelandumela asengabuchitha bugayiwe.
Mbonani kuzaba nama-surprises especially ngamathimu onala esicanga nti mancane. Bona Namibia bonaba benza kahle, nabo-Tanzania benza kahle. Inthande khona lokhu ukuthi ibhola selidivelophele aza lafika kuma-countries amancane and ama-coaches asifunde azafika kustage sokuthi bazilinganise lama big countries ona la kuma intermediate awebola
umlandeli weqembu le Highlanders umhlanje Mhlamchinda Moyo laye uthi ukudlala kweqembu le Ivory Coast kumenze wakholwa ukuba leli qembu lingayiphakamisa inkezo ye AFCON
nambona ngathi Ivory Coast izaqhubeka idlala kahle kakhulu nxa ngithi ngiyakhangela mina ibingakahlangani kahle kodwa idlale kahle kakhulu why ngisisho njalo ngoba ngiyakhangela ukuthi captain wayo useJuria ungene elisabo useBastien Helubengeke lokuthi ukuthi ma isihlanganisiwe next game izabe isimprove sokungenzeka ukuthi iphakamise inkezo ngoba so far i team emboni ngani ngabalansana layo kakhulu sokuphambili kungaba maybe Senegal le Egypt
kule midlalo emibili namhla esibaya sika group B lapho iqembu le Egypt elidlala khona le Mozambique kuthi ele Ghana lizadlala le Cape Verde ebusuku imidlalo le igalelo lokuba izaqitshwa mhla ka 11 Nhlolanja ngiyimele sibe 7 ngobulawayo imucho zefinjanji
so akholoke njanji sigqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje Oliver Sengenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale